Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe usubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-independent electoral management board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babo uSlaya Igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angisoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engafuni ukutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho kumbe ekade ikhona ibe izimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-2014 akade engekho kuvoters roll, bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona kuvoters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona. Khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge-election njenge-independent election management board ukuthi basebenze i-voters roll ukuthi bayilungise, basinike i-voters roll abayivumeleneyo elama-delegates ayekhona ngo-2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le-Supreme Court. Kodwa leyo voters roll kasiyitholanga, besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma-provincial chairperson, okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane, ngoba abanye abamathebele north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabizo abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote.
Bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sengitshilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe iyinshembuzi, ihofisi Elections Directorate yehlulekile, eyabo abantu be-MDCT yehlulekile ukusinika i-voters roll, uluhlu lwabavoti oluqondileyo.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe?
Lapha mina sengikhuluma ngombono wami. Into eyenziwe i-MDCT yokokuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla. Engingakutsho yilokhu ukuthi babe independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional. One, sayenza ama-ballot papers a-professional, sayenza ukhetho ngendlela e-professional. Sasesicakwa yinto eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle. Ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe, abanye bahaba khalala, sekusekugcineni kwenziwe kuhle utalling konke khonokhana okwenziwayo ukuze kuyefike kubaleni. Esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla, siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa kwakungela voters roll, lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into eziningi-ningi, kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti, kwasicishwa amagesi, kwaba yixhobexhobe nje kwangaqedakali, kodwa kwathiwa sokukwazi kwa-ana kwabala abanye aba-announce ukuthi bawinile. Siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-PF abele ngxabangxoza eziningi kakhulu, akulanto ephumileyo. Kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza, bebezabe benze into enhle kakhulu, batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani.